Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Studio 7 namhlanje ngomvulo ekuseni mhlaka 1 kumabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje kulandela ukunqoba kwaMnumzana Kidwell Mujuru owebandla lezanu PF ukukhetho lokudinga ukhansila ka ward 28 eCounty Park ibandla leli lithi abantu balivotela ngoba lilenhlelo eziningi zentuthuko
ukhombe umzimba uzabathembisa abantu ukubana nxa ukhansela uvela ezamiizabe usebenza njani ngoba sakusimhlezi ibhobhozela kungebandla umotashuwa ubana uyaseza izifiso ezabahlali abekhadi bakhona
intengo yempahla ezitolo iyayilokhu iqansa osokubangele ukuthi impilo yabantu ibe lukhuni ngamandla
ukugila la ukuthi kwezi wangona kuma $5 something into engasithenga dollar something enumakhe and lotshwala labo sokukhwelile lento zonke ezilungiswa ngithukela sezihlelile zonke hayi into impilo ezimbabho lapha ayisathileki kahle kahle kuyini
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo wena weStudio 7. Kulandela ukunqoba kukaMnumzana Kidwell Mujuru owebandla lezanu PF ukhetho lokudinga ukhansela kaward 28 eCountry Park wobulawayo ngomgqibelo iningi lithi leli bandla linqobe ngoba abantu bengaphumanga ngobuningi babo ukuyavota njalo bekuncintisa amalunga amabili ebandla le-MDC elivame ukunqoba kuleli dolobho lokhu ngokwakuqala ukuthi ilunga lebandla lezanu PF linqobe kukhetho lamakhansila kusukela ngomnyaka ka-2000, abambalwa abanqoba kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kuleli dolobho, ibandla le-MDC lize likhalale ukungena kukhetho. Kodwa abasabuyelanga ngoba banqotshwa njalo libandla le-MDC. Omunye wabo, uMnumzana Joseph Chuma, uthi abantu bavotela ibandla lezanu PF ngoba bekhangwa zinhlelo zaleli bandla.
Isifiso sami sikhona lokuthi ngabe abantu banandlela ukusebenza okwenza ama MP namakhansela awezalo ukhombeza umzimba uzabathengisa abantu ukubana nxa ukhansela uvela ezalo usebenza njani ngoba sakusimhlezi ibhobho phela kungebandla simotashuwa ukubana uyaseza izifiso ezabahlali abekhadi bakhona so kuba le difference even ngakithi ngapha singama-MP awezanu p f ngize ngingene ngo-2015 up to 2018 ungakhangela imisebenzi engiyibambileyo nezinto esizenzileyo kunye nabahlali sephela nabampompoma ukusukhangela kathesi sokungene abanye uzabona umehluko omkhulu kakhulu okuze ukuthi bona kathesi uyeze abanye abantu sebezele kukhulumukana laphana sabhayiza sakhipha u-MP wayesebenza njalo esinela izinga sedale lephalamenti bekuzwakala ngihlala ngikhuluma ngihlaba umkhosi ngikhala ngentuthuko yangapha kwelakithi not only kobulawayo kuphela kodwa imathelendi yonke ejikelele ibamba kuze fikele wange ibambe kuze fikele nkayi ibambe kuze fikele kezi plant khonale ngoba bengikhangele imathelendi yonke bengesigaba sethu so kathesi konke lokwana sokuthule zi abantu sebeqala manje kubona saphambanisa so mbona ngathi this time around kuza kuqala ke ukubana sihambe nogwalo lokubona abantu bazavotela abantu abasebenzela abantu
lo uMnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF sixoxelaye ekobulawayo amalunga amabili abencintisa imele ibandla le-MDC kulolu khetho unkosazana nomagugu mloyi lo Alderman Colette Ndlovu munye ngamunye esithi kasoze adedele omunye ngoba wakhethwa libandla unkosazana mloyi uthi kunenge okubangele ukuthi ibandla lakhe linqotshwe ngelezanu PF
mina umpumela yokhetho leli ngibona ukuthi ayikho free because ngakho kwabantu bona laba abahambe bakhitshwa kuma stations abo bafakwa ama stations akhatshana kunokho ikho kunye okusilimazileyo okunye okusilimaze kakhulu ukuthi izana PSC iyenze ukunika abantu ukudla khona lokhu but khonokho nasasitshele ukuthi akuvunyelwe uvice president wezanu wabuya phansi ezokhampenela icandidate yakhe
bona ingani bebengekho yini abasekeli bebandla lezanu PF laba ababuyiselwe emuva
amboni ukuthi ade bekhona bezanu PF ngoba almost abantu esibabonileyo thina sibabuza ukuthi kanti ububiselelwani bebengabantu abesithi hayi thina vele thina ukuvotela i-MDC but kulesinye istation especially emahlathini laphana kubiselwa abantu abangu-100 abanye sihlangane labo sibabuza abanye ngesibaziyo esihlala labo emaduzaneni
njengoba sibona ukuthi belingamalunga amabili awebandla le-MDC ubona ingani lakho kungabe kwenze ukuthi ibandla lakho linqotshwe
hayi lokhu ayisikho lokhu hayi ngoba ungakhangela ama-results ami lakakholethi awavela awakakholethi abaphansi awamebevele phezulu ayisikho okubangela ukuthi khona kuze
kuyikuthi bekulelunga elilodwa ubona ingani mhlawumbe abantu bebengabuya ngobuningi ba
of course bebengabuya ngobuningi bethu ngenxa yokuthi khona lokhu kade ukuthi kade ngani asiyakuzwanana sikampenana especially ubaba uNdlovu mina bengikampena ngakwami but yena ahambe engitshela ehamba nomnye umama esithi nangunomagugu ngilaye lapha emoteni uthi yena kasacontest se-resigna umama wangikhona ngumama ucouncilor we-MDC umamlilo so abantu bese be-confuse ukuthi kanti manje sewuhamba njani lami ngapha ngiyamemezela ngalo ukuthi ivotelani unomagugu la yena ngapha uyahamba esithi hhayi unomagugu kasayekasayeni so abantu ade sebe-confuse akayenzanga lokhu otherwise ama-results abezangani ukhitha benza munje
kusasa uyibona injani kubandla lakho ubone ngani kuzaba ngcono lokho kokuthi abantu bengene bebabili bencintisa kubandla linye
mina ngubone ngani kokwakhathesi I think sebekubonile bakhokheli khona le phezulu I think khathesi ambone ukuthi kuza kuba lokunye okuzagcina sokusenza ukuthi ama-candidate abe yi-2 I think bazahlala phansi belungisise
abanye bebandla lakho bathi kulamaqembu amabili ebandleni lakho abanye basekela omunye abanye basekela omunye kungabe kuliqiniso yini lokho
lokho mina ngikwazi futhi anzange ukuzwe ati mina angifuni ukungena kakhulu lokho ukuthi mina on my side mina vele ngisupportela ubaba uChamisa
lo nkosazana nomagogo mloyi onqotshwe kukhetho lokudinga ukhansela ka-Ward 28 wobulawayo intengo yempahla ezitolo iyayilokhu iqansa lanxa uhulumende esithi usefake amacebo okuvimba lokhu kusanda ukukhuphuka intengo yechukela okubangele ukuthi okuningi okuphekwa ngalo lakho kutholakale ngentengo ethe xaxa uChris Gande weStudio 7 exoxele sakhamuzi sesizinda kobulawayo umnumzana Raymond Phiri othi impilo iqhubeka isiba lukhuni mihla ngemihla
lapha ngingaduna asephelile ngabe ngiqamba amanga afikile abalayine loku esakhona sibili lapha ekhaya ngoba yonke indawo kule garaji afika sibili izimoto ziphithizela khonapha zizama ukuthi zenze zithile amanzi nala afunakalayo loko kwempetro loku khanya ngani kuzathatha isikhathi eside sokuthi kuze kulungise sibili
ezitolo khona-ke injani intengo
intengo ezitolo vele akuzange kwayehla uzibone kathesi just like last week ithukela la esikhwelile prices zangikhona ukuthi kuma-$5 something into esasiyithenga dollar something enumajini and lotshwala labo sekukhwelile le nto zonke ezilungiswa ngithukela sezihwelile zonke hayi impilo yezimbabwe lapha ayisaphileki kahle kahle sibini
nxa usithi utshwala bukhwelile ungasipha nje imizekeliso yokuthi lobu sobuyimalini
lobu sobuyimalini njengalokho obesintu lobo ekuthiwa ngamali okuzenini lobo kwe-amastadi la asefika kulo kuzenini ku-$2.50 yena ibiyi-$2 kathesi just like last week ibiyi-$2.10 vele siyeqhile futhi kusiyi-$2.50 kuzokuthi le ebhulawayo le lokuzenini ikhalabhashi ayikakhweli but siyakwazi vele iyalandela inxeko napho kubombali kusasa nje iyabe siyikhwelile futhi la iyafika khonapho ku-$2.50 lokho kwesikhiwa nabo futhi la weqile phezulu yasiyefakela futhi i-50 cents futhi phezulu so mtuzami khona sokungukuthanyela kuphela but umumumuvi sivile kusafanani la kudala lapha emesako
okutsho ukuthi iphayinti eyodwa isiyimalini
ngibone iprize ecot icot ibiyi-$4 kathi esiyi-$4.50 isuka ku-$4 la ebrown la then sokusithi la igreen la yaseyenza ama-$5 so iphayinti iyabe siyenza $2.50
isinkwa sona siyimalini
isinkwa sona siku-$2 kuya nge-type yangikhona izinto ezinyezenza-$2.50 akuna into enhle sibili lapha ekhaya.
Isitshebo ke sona sinjani ikakhulu asithi ufuna ukuthenga inyama ezasuthisa imuli yonke uyabe uthenga esemalini
lapha ukuthi khona ufuna ukuthenga isitshebo esingasuthisa imuli yonke yabo ungumuntu onjani yabo sungumuntu omangalisayo sibili ngoba vele singasithengiyeki phele ngoba ikeji ngokwayo sibili lapha emalokishini njengasesizinda ngifike ikuspecial lapha nxa isiku-special ukuthi kuthi kona bayehlisile mbijana isiku-$9 kodwa i-$9 ngoba nongayikwanisa in AKG.
Lo ngumnumzana Raymond Phiri isakhamuzi sesizinda koBulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Ngesikhangele eziqhamukayo namuhla zivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi urhulumente usebumbe ixoku le-task force elokulungisisa ingxaki ezibhekane labazama ukusiza abantu be-Manicaland le-Maswingo abahlaselwa lizulu lesiphepho u-cyclone Idai. Kulokhu kudingwa izidumbu zabatshona kulingozi, abasindayo bephiwa ukudla lezinye impahla zokuziphilisa, njalo kudingeka ukulungiswa imigwaqo kanye lempahla ezadilikayo. Izulu leli labulala abantu abedlula amakhulu 200 njalo i-task force le ikhokhelwa isiphathamandla sikahulumende umnumzana Mishek Sibanda isekelwa umnumzana Vincent Hungwe. Iphephandaba le-The Chronicle lithi uhulumende ukhathazekile ngezikolo ezingama-250 elizweni lapho okungaphumelelanga khona umntwana ngitsho lo yedwa okwaba le 0% pass rate kumihloliso yomnyaka odluleyo kwizikolo ze-primary le-secondary. Umabhalane wezikolo zemfundo ye-primary le-secondary unkosikazi Thumisang Thabela uthi uhulumende ufuna kulungisisa lolu daba njalo ukhuthaza ukuthi uhlelo lokupha abantwana ukudla ezikolo luvuselelwe kwenzela ukuthi bengayekeli ukuya ezikolo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi 1202-464-0318.
Ngibingelela bonke abasakazi be-Studio 7 ngisithi linjani. Ya, thina esibhekane lakhe emakhaya kakhulu ikusilela kwezulu bese kudala lokuthi indlala zibe khona kakhulu ebantwini ngoba vele emakhaya abantu siphila ngezulu ukuthi silime sithole inzuzonyane nalesi itholayo sikwazi ukuphila sithi noma sisiyenza okungamasentinyana emaceleni sokungokwabantwana kokubhadala i-school fees. So kwamanje ayisimo sibi impela akuthembisi ukuthi kuzoba kuhle kahle. Mina engikhulumayo nguPrince ekhezi kobhidi esigabeni sakwaNdlovu.
Angiyajabula ukuba khona la emsakazweni. Mina engikhulumayo ngu-Isau Swela yimu-chairperson we-Cholocho RDC. Engiyimi engikhangele yonke indlela esisebenza ngayo e-Cholocho. engale masiyeqela ngale sikhweni kuthiwa ngumeya wecholocho. Engizathanda ukutsho lapha nje ukuthi esholocho sisebenza endlela enhle kakhulu. Singananzelela icholocho ibe ibuyele emuva kakhulu ngoba kube kulezi sebenzi eziziqhatshwa mhlawumbe ezisebenzayo lapha echolocho ezibe ziyenza izinto ezingaqondanga. Icholocho ibingadevelophi, ibuyele emuva kusenzeka izinto zonke, ibuyele emuva kodwa kunothi abantu ama-individuals. So sesikunanzelele sakubona, that's why kwabuya i-forensic audit report yayivela kuminister whereby okwagcina sokusenzwa ke ama-investigations watholakala ukuthi hayi abantu bagangile khona into abazenzayo ezingaqondananga. So sifisa ukuthi i-chology develop-e after sesiyenze le nto, sizama ukuthi sixotshane lawo umsebenzi lowo, sibone ukuthi siyaphutha siyaphambili. Kulezinto futhi eziphathekayo like ukuthi izinto ebezisenzakala lapha e-chology bekuthi ma kusiba lezinto ezinjengamathenda, ama-loggers laba abagamula izigodo, silama-concession okugangelwa khona izigodo izindawo eziningi kakhulu, but bekutholakala ukuthi these guys they were just used to roll over, bengathendi. Ngoba ma uthenda kuyasala imali e-counseling because kule mali abathenda ngayo okuthiwa is non-refundable. So that money yimali egcina isetshenziswa e-counseling, but ma ngukuthi ba-role over ama-contract abo without tendering, then i-council is losing, yabo. Kuyabe usiyathola those people who abahlala phansi bavumelana ukuthi senze leyo nto ngaphandle komthetho, ngapha emthethweni kungela mali. So sabona ukuthi no, izinto zonke azilandele. Yiyo into nje endisala layo mina njengo-council chairperson omutsha echolocho, ukuthi no, izinto zonke azihambe procedurally, sibale amabhuku. Icholocho RDC ifana na wonke izindawo zama-RDC, but icholocho i-rich kakhulu. Masikhangela ile Ndlovu, ile zigodo, ile santi, you know, silama resources amaningi kakhulu, but i-problem esihlangana layo ukuthi nje ama-resources wangkhona agcina sisetshenziswa ngendlela engayisiwo. Yiko ke manje thina sesizama ukuthi kuqonde kunokho okuze kushinga bona ababezigodo, ukutshengisa khona ukuthi hayi sebethwele nzima because they used to just go besenza izinto, sebehamba siyasikhipha emanyuziphepheni bekhuluma amanga, bedisturba nje kunokuthi indlela esisebenza ngayo iqondile. Thina sisitike ukuthi siku-anti-corruption system, so asifuni into ze-corruption, sizama ukuthi into zonke zihambe ngendlela ephathekileyo. Endithemba ukuthi zonke izinto zizahamba ngendlela eqondileyo, futhi siyancenga ukuthi siqhube siye phambili singabi le problem, zonke izinto ziqonde. Amadoda wonke angaphandle kwelizwe abasekhaya, shuwa siyancela ukuthi madoda kubuhlungu kakhulu, ziningi izinto esizizwayo especially e-South Africa. Sinanzelela ukuthi kule nto lezi ze-xenophobia lezi liyezwa ama-president wakhona ngale apho ngokukhuluma nje into ezingaqondananga, bemobilize abantu ukuthi begcine beyenza into ezingayisizwa. Sicela ukuthi amadoda mangabe kulukhulu madoda abuyana ekhaya, sizolungisana izinto sisekhaya sisonkeni, kunokuthi sihlale egayini sigcine silimala sibulawa ngabantu sesibizwa ngama-foreigners. Ungathi i-foreigner umuntu ogangileyo khona kungandisi umuntu ogangileyo. So amadoda abuye ekhaya asisebenze. Khalela futhi labantu becholotsho kakhulu madoda, sicela isichase elikhona ngapho lisincedise abase-South Africa abaphethe emazweni, lisixhase madoda lapho esixhasa khona, zama ukulungisa iindawo zakithi siqhube ngendlela e-right. Kathesi kule devolution of power, kusebhizi kulungiselelwa zona izinto zangikhona ukuthi kusetshenzwe ngendlela eqondileyo, lathi ngama-resources wethu lathi wabona ukuthi ama-resources wethu asebenza endaweni yakithi, sinothe lathi singathathi umnotho wakithi siwuhambisa kwezinye izindawo. Yizo izinto engikhuluma ngazo madoda, sicela uxhaso sincedisaneni kubekele siye phambili. Yimi iSawusuwela, council chairperson wecholocho.
Asanibonani Mthakazi, ngiyaphila mina Ncube okhulumayo. Ngicela ukudlulisa lokhu okusenhliziyweni yami lami engibona ngakhona. Ngendlela engibona ngakhona okwenzakala eZimbabwe kubuhlungu kakhulu, ngoba abanye abafowethu bayehlele ezingozi kanjalo, khanya uhulumende ehudula inyawo ukuthi abasize. Kuba buhlungu kakhulu uma ngabe umuntu lilo hulumende, abantu lilo hulumende lithi livotele kodwa kungabonakali uncedo alisiza ngalo. khona lapha yiko ufanele khona kubonakala uhulumende weZimbabwe ukuthi usebenza. Manje bona babhizi baziphaphela ngendiza zabo, bazivakatshela, bayenza into zabo. Abanandaba nokuthi abantu bahluphekile, abantu bathwele nzima, abanye abakatholakali, abanye basadinga. Ukuthi kubonakala ukuthi bayasebenza impela, basiza umphakathi, abalandaba nakho lokho. Kodwa mina ngendlela engibona ngakhona, bengibona kungcono ukuthi khona ngabe kuyangenela amanye amazwe uzama ukuthi kusincedisane, kutholakale bonke abantu abacashileyo, abamizileyo ngesikhathi semvula leyo, ukuze abantu batholakale bangcwatshe ngesizotha. Okufunekayo okunye okulandelayo, number 2, ikuthi amanye amazwe angenele kuzama ukuthi eZimbabwe ukhethe uhulumende wabantu, hayi uhulumende weZANU-PF, uhulumende okhethwa ngabantu, hayi lo ongena ngobudlova, ongena ngenkani, ozitshela ukuthi umele abantu yena engakhethwanga. Yikho esikucelayo kakhulu, sicela umhlaba wonke jikelele ngabe uyabambana mpela izandla bezama ukuthi besisize. Amasosha kumele ukuthi bamele abantu belizwe, bangameli ibangu leZANU-PF. Khona manje amaphoyisa asonga izandla, amasosha iwase take over, asesebenza ukuhlukumeza abantu. Lokana yikho esingakudingiyo elizweni, bahlukunyezelwana abantu uma ngabe yibo abalikhethile. Le bahlukumezela ukuthi bangakhuluma ukuthi abalivotelanga. Kubuhlungu kakhulu, kathesi i-economy yeZimbabwe iwa isiya phambili. Thina sikucelayo ukuthi ilizwe liphakame, kodwa bona bayenza okwabo ngoba befuna ukubenefitisa iZANU-PF labaholi bayo, laba abazikhethayo, abazenza ngathi ukuthi abakhethwe ngabantu kodwa bengakhethwa ngabantu. Kanti umhlaba wonke ngoba ukhangele nje, inkinga ikuphi kanti? Mina ngixika kakhulu iSouth Africa, kathesi kuzovuka nama-xenophobia elizweni lase-South Africa ngenxa yayo iSouth Africa. I-ANC yona le ephethe yiyo edala ukuthi kube lento efana nale, ngoba bamelana nomuntu ongakhethwanga ngabantu baseZimbabwe. Akukho umuntu ongaziyo la e-Afrika ukuthi abantu baseZimbabwe abasayivoteli iZANU-PF, kodwa i-rigged elections ibisiyenza ngathi yona imele abantu. Ungamela njani abantu bengakuthandi? Uma umele abantu kumele ungagade, uzihambele ngokukhululeka, sibone ukuthi impela abantu bakukhethile. Yebo, yikho leqiniso kakhulu lokho. Umuntu omele abantu ukhethwa ngabantu, vela kula muntu ongadinga ukuthi aze agadwe. Khona manje izibhedlela, ama-netcare, ama-ambulance akula, kodwa bona bathi bakhethwe ngabantu, bamele abantu. Imali ezingena elizweni bazisebenzisa, bayadlela, bayenza into zabo, bavakatsha, bayaphetsheya, uma begula bayalatshwa phetsheya. For ini? Waye bengalatshwa elizweni? Kubuhlungu kakhulu lok abakwenzayo. UNkulunkulu uzasiphendula kodwa ngelinye la, noma ezathatha isikhathi kodwa okusala uzasiphendula. iZANU-PF ingazibona ngathi ilungile uma isenza kanje, ihlukumeza abantu. Abantu singabantu baseZimbabwe siyakhala kakhulu. Sicele beke beyihlehlele emuva kancane, beke bebone ukuthi abantu baZimbabwe bayakwanisa ukuphakamisa ilizwe labo bengancindezelwanga. Ayikho yonke le nto leyo ukuthi singavotela iZANU-PF siqede siyekele ukuyisapota. Sizayekela njani ukuyisapota kuyithi esiyivotele? Umuntu uma singamsapoti kuyabonisa vele azange simvote. Sicela ukuthi beke beyibheke ngelinye ilihle, ikakhulu i-African Union, ngoba yiyo edala yonke le nto leyo. Sesadik yibo abantu abayinkinga. Ama-observers akhona agijime eqamba amangathi khona ukhetho leZimbabwe lu-free and fair, beqamba amanga bengabantu abadala, kodwa kuzabathola nabo.
EZimbabwe sibhekane lendlala enkulu kakhulu, lokufa kwabantu lokho kwayenzakalayo, lokho kwasimangalisayo. Lokho yinto esihle esibhekane nayo eZimbabwe, njalo iyasimangalisa ukuthi kanti vele kuhamba njani, kudilika izintaba, inhlabathi igxubela abantu, kusenzakala yonke le yinto. Lezulu ngapha alikho, izilimo sezitshile, emasimini akusela lutho. Ngitsho lalaba abantu abathi banika uncedo abakahulumende, batshela abantu ukuthi kuthiwa kulabanye abahola ipentsheni, kulabanye abahola onasa, kulabanye abayezani. Nobe hola le pension inganani yoni mali yangkhona bayithatha ngapi kulithi banki njalo ukuthi kunjalo vele bazathenga ngapi njani ngapi akula lutho abantu babhekane lendlala enyibuhlungu kakhulu into ziduro kuphi kunje nje ichukela sisenza $7 2kg esitolo ngathi uyahamba kuma supermarket $6 $5 vela kuphela into ebambeka ezimbabwe hayi ngibambe kulohlupho olukhulu kakhulu
Hey esibhekane lakho okuzima lapha eZimbabwe intengo yezinto ekhwela nsuku zonke asisakwazi ukuthi sizathini njengoba imiholo ingakhweli
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp okunombolo ezithi 1-202-465-0318 Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane Inkokheli zabantu bomhlobo wama-Arabhu zithi zizakhweza kumanyano we-United Nations isinqumo selizwe leMelika esokuthi linanze i-Israeli besithi bona basekela ele-Palestine Amapolisa athi owesilisa wetheswa icala lokuthumba kanye lokubulala owesifazana osakhulayo ofunda ekolitshini leSouth Carolina khonapha eMelika ongene emoteni yakhe ecabanga ukuthi leyo abeyilindele eye-Uber wayevele elungise ngabomo imoto yakhe ukuthi ivulwe ngumuntu ophandle kuphela. Isidumbu sowesifazana lo sitholakale silamanxeba njalo igazi lezinye impahla zakhe kwatholakala emoteni yakhe. Abafundi bekolitshini lelo baxwayisiwe ukuthi beqale behlolisise ukuthi imota ye-Uber abayibizileyo yiyo ngempela njengoba umfanekiso wayo, umbala wayo, lokunye kuyabe kukhona kumakhalekhukhwini. Kwezivela kwelemelika, inhlanganiso elwela amalungelo abensundu eye NWACP ibilomcimbi izolo ekuseni ngesikhathi seZimbabwe lapho inike isicoco abenza imisebenzi etshiyeneyo ebalisa yokulingisa abaphethe izikhundla ezimqoka kuhulumende lakumabhizimusi kanye labalwela ilungelo loluntu. Umahlekisa uChris Rock usole umlingisi uJoseph Smollett othole isicoco kodwa engekho kulomkhosi yena wetheswa icala lokuzihlasela kudaba lwenketha bechabi Abese sithi ngabanye abakwenzileyo lokho kodwa umthethwandaba wesule icala lakhe kulo umkhosi kunanzwe ababhophayo ngomnyaka lo kanye lodluleyo abagoqela unkosikazi Winnie Madikizela Mandela weSouth Africa labanye Sayo umculo kazintsha siyamluma esithi singamandebele sithanda njalo ukubonga ade besilandela kukhasi lethu leFacebook uLesedi Moleya uthi zihlobo bangani lonke jikelele ukuvuka yikho into enkulu asithabeleni lo Tlamelo Ngwenya layo uyabingelela unkosinathi Chingandebele uthi uvuka njani umsakazi wami omuhle ngibukele live from Jan Sibheke santini. Yebo, singivukile lami malume wami omuhle, lami umama ngumaNdebele. Ulesedi Moleya umeluleki Gumbo, wonke ke siyabonga ukusiphasa uhlelo lwethu. Olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC, ngisithi asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngokusasa.